Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vukanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 ngcwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa ecommission ebona ngezenkohlakalo eZak abopha ummeli wegogwe nembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Wadjajena esetheswa icala lenkohlakalo.
Lokhu thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela, kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe.
Ibandla le-MRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixexebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lesi.
Ngiyananzelela nawo ligathanisa le-USDOL amandalo ayehla kakhulu. Imbangela kuyikho kona kuthana ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuthana esithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa.
Imali yeZimbabwe iqhubeka ilahlekelwa isisindo. Idola elilodwa leMelika selilingana lamadola angamakhulu phose amahlanu $494 emkambo osemthethweni, kuthi owensitha seledlula inkulungwane eyodwa $1,000. Uhulumende uthi usebumbe iqula ukuthi liyegebha izidumbu ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa ekhomishini ebona ngezenkohlakalo aweZak abophe ummeli wegogwe nembudziya umnumzana Justice Wadjajena esetheswa icala lenkohlakalo. Wadjajena ubotshwe leziphathamandla zenkampani yeCotco uPius Manamike, Max Monjanji loFortune Molai, kunye lomqondisi wenkampani yePiepont Moncrox uChiezadana. Abantu laba betheswa icala lokususa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million elizweni ngokungekho emthethweni. Bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ivandla le-MRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixexebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lesi. Leli bandla lithi abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende lamakhansila bazavela ebantwini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Irizini yokuqala kungaba yukuthi abantu abaningi kumbe inani elithile komthwakazi la afekthwa ngumbhugazwe wegugurahundi ka-1983 to 1987, okutholakala khona ukuthi abantu abaningi kwelikamthwakazi asebebadala aba-afekthwa ngalesiyana isikhathi abalazo izithupha lama-birth certificate. Kube futhi njalo le ndaba yokuthi indawo zokubhalisela ukuvota ziba kathathu. Ungakhangela the Hall of Math South babe register eGwanda eProvince, the Hall of Math North babe register Kobulawayo eProvince, ngoba iProvince yeMath North kumbe ngithi ofisi yeZeki eMath North Kobulawayo. So ikonke khonoku kuyabangela ukuthi abantu inani labo liyehle compared to kwezinye indawo. Kanti njalo okunye kuyasibonisa ukuthi nakhona abantu bakomthwakazi abakholelwa ekuvoteni isikhangelo ukuthi from 1980 uzofika namhlanje bebevota, kodwa akula nguquko enkulu esithe yabakhona. Inkulumo yakho ithi sithini ngalokho thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa izizwe lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe sehlukane leZimbabwe sibe lilizwe elizimele lodwa ngalokho ngesilungu esithi silwela iself determination weza abantu bayithi baya register ukuvota kumbeni kaba register ukuvota yithika sondaba esingamesha ngayo iprogress yethu simesha iprogress yethu ngokuthi lapho esihamba khona sikhankasa sikhuluma ngokuthi sifuna ukuphuma eZimbabwe abantu bakithi bayayithakazelela na indaba bayakwamukela na lokho esikuthweleyo ngoba sicabanga ukuthi iyo indaba emqoka ezoletha inguquko lempumelelo lokuphila okuhle ebantwini bakamthwakazi abangakakutholi for more than 129 years kusela ngo-1893 njalo futhi sibafundisa lokuthi kumele bezilwele kuma-communities abo sikhangelane lezi ndaba ezilokwenza lokuxoshwa kwababalisi kumbe lokuthi simelane lababalisi besishonini abadeploye izikolo zakithi sibafundisa lokuthi ama-resources wonke akomthwakazi ngawabo ukugoqela igolide lomhlabathi osezandleni zamashona konke lokhu yinto engadingi ima-elections kodwa edinga ukuthi abantu bakithi batshelwe iqiniso
bona abazancintisa lizaluphatha njani lolu daba
ubhoda wethu sikhankasa emakhaya sibumba ama-structures kuyindlela yokuthi sisebenze kanzima lama-communities ethu lezigaba zakithi okwenzela ukuthi ama-candidates azasimela kuma-councillors kuma-members of parliament aphume ebantwini avele ebantwini siyasibona amanye amabandla e-imposa ama-candidates uthole ukuthi umuntu omele isiqinti esithile aso wena leyo ndawo obuye wadojwa wazofakwa umuntu lo usuthola ukuthi uyehluleka lokumela izifiso zabantu ngobuqotho
alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Imali yeZimbabwe iyaqhubeka isehla isisindo nanku idola elilodwa leMelika selilingana lamadola akuleli angamakhulu phose amahlanu $494 lokhu kuvele kumanani ethulwe iReserve Bank of Zimbabwe izolo ngeviki ephelileyo idola leMelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi amane alamachumi phose ayisithira kalombili $478. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libiza amadola akuleli aphezu kwenkulungwane $1,000. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu yena othi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe awumanga kahle.
Udaba lolu babambo lingani ludaba olusikuluza kakhulu esilubhekileyo sonke nje njengabantu abakumabhizinisi okusobala ukuthi ke liqhubeka lilahlekelwa ngamandla idola leZimbabwe ngendlela yokuthi singananzelela nawo liqathanisa le-US dollar amandla alo ayehla kakhulu imbangela kuyikho kona kuhlane ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane esithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa okuvamisa ukuthi kube yilokho esithi thina i-productivity lama-export ayenziwa yi-economy isisindo semali nje sona vele imvama sandise ukuthi sithole amandla empahleni esizenzayo umanufacturing siyithengisela amanye amazwe so kuthi ukuthi ngenye indlela i-demand yempahla zethu nxa isikhuphukile yikho kwenza ukuthi imali yethu izuze amandla nxa sesizawuthi-ke sizuze inzuzo-ke kulabo abasibhadalayo nxa sebehlawula behlawula impahla lezo abazithenga kithi nxa siqhubeka sisiba yi-economy leyana engathengisi lutho kungela demand yempahla zethu kunzima kakhulu ukuthi idola lethu libe lamandla emkambo.
Njengabo somabhizimusi baba Ndlovu ungathi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe lokhu kuliphazamisa njani?
Kuyasiphazamisa kakhulu baba Nkomo ngendlela yokuthi lathi siyabe sikhangelela ukuthi nxa sisebenza sithengisa-ke impahla khonapha kuqakathekile ukuthi lokali lakhi sibe le mali esigcinayo emabhanga. Kodwa ke uzathola ukuthi nxa usithi uyabhenka ubhenka nale mali yangakithi ye-RTGS phose sibili unjengomuntu lwana nje odlalayo. Kakuthi uncedisi ngalutho ngoba isisindo semali nxa silahleka kutsho ukuthi lawe amandla oba lawo ekuthini uthenge impahla njengoba sikhuluma ngokuthi okuningi sithi kumbe i-raw material esiyisebenzisayo sithenga ngaphandle kwelizwe kwenza silingaze saba la mandla okuthi sithenge impahla ezilohlonzi kumbe sithenge i-material eningi eyenza sanele ukuthi siqhubeke ukuthi sisiyenza amabhizinesi ethu siya phambili. Iyasilimaza kakhulu ngoba ivali esiba layo kumabhizinesi ethu iqhubeka isehla, kuyasilimaza kakhulu bani.
Intengo zona zisakhuphuka mahlayana njengalokho bekusenzakala yini kumaviki asanda kwedlula kumbe sokulobubelo?
Hayi, mina sibili from where I stand ngiyubone umehluko. Intengo ziyaqhubeka zikhuphuka ziya phezulu. Yebo, kambe kungathiwa ifiweli ike yehla nje kancinyane, kodwa-ke ifiweli lanxa yehle ngamasenti amalutshwane kakhulu angaphansi kwalitshumi, hhayi intengo kukhanya zihle zasala zikangcele phezulu khona ngale lapha ezivele zakhona kuze kukhwele ifiweli. Lokho bekwenza ukuthi-ke ibhizinesi umkhathi wokuthengiselana kube nzima kakhulu ngoba nxa vele intengo ziqhubeka zikusona esisimo abantu kunzima kakhulu ukuthi babuye bazethenga lokho esikuthengisayo. Siyananzelela ukuthi kakhulu laba abantu abakuma-groceries kuleyo ivali yanenziwe kuma-borders ukuthi abantu sebengaletha ukudla bengabhadalanga i-duty. Okwenzakalayo ukuthi-ke sokusiba nzima ukuthi-ke nxa wena utrade ngapha ngama-local products abanye abantu beletha impahla ezingathelanga umthelo emabhoda laphana, kunzima ukuthi-ke wena osebenza uthengisa lezi mpahla ezilokali ngapha kube le nzuzo oyitholayo, kuba nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwoBulawayo. Uhulumende uthi usebumbe iqula leziphathamandla zakhe ezigoqela ingcwethi kwezempilakahle, amasosha kanye lamapholisa ukuthi liyegebha izidumbu ezahamba ngalamanzi ngesikhathi sezulu lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Iqula leli lizasebenza lommeli wesigodlo seMozambique eZimbabwe, yena obikwa esekhulumisane lohulumende wakhe kanye lenkokheli yomdabu kulelo lizwe ngendlela abazaqhuba ngayo lomsebenzi. Uhulumende uthi izidumbu lezi zingamathumi amathathu lanye njalo ngezedlula emfuleni uRisuthu. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe nomnumzana Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu osebenze eManicaland ngesikhathi seCyclone Idai ephathisa uZulu.
Into eqakatheke kakhulu sibili ekwenzela ukuthi izihlobo zalabo abathandekayo ababulawa kumbe abakhukhulwa yimfula zithole ekuthiwa yiclosure, zanelise ngesinto okuthiwa yikudla inkubalo, zanelise ukudela. Ngoba ngesikhathi kusenzakala iCyclone Idai, njengabanye abafikayo khona ngale ukuyancedisa, kwakubuhlungu kakhulu. Ende futhi angikholwa mina ngokubona kwami ukuthi lezi zidumbu ezitholakeleyo kuthiwa zingu-13-1 yizo zodwa, ngoba baningi abantu laphana abahambayo, abanye bangabe bekungazakali kuze kube namhla ngoba abanye bangabe bagqitshelwa ngamatshe aphuma ngaphansi komhlabathi, ikakhulu enkangu lasendaweni okuthiwa kuseRusuthu ngale eKhopha. So kuyinto, kulinyathelo elihle elenziwa ngabohulumende ukwenzela ukuthi kusizakale abantu, abantu banelise ukudela ngezihlobo zabo ezachabalalayo kulingozi ebuhlungu kangaka.
Njengomunye wabasebenze ukuCyclone Idai unakekela amalungelo oluntu, kuyini ongathi lakho kumqoka ukuthi kwenziwe ukulokheka kusasalele? Abantu bacina bethola yini izindlu zokuhlala lokunye?
Njengomunye owabe owayephathekile kuncediseni laba abantu abadilizwe izindlu labalahlekayo labashonayo kucyclone Idai. Kuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi lanxa manje silabantu asasebenza labo khona ngalabafundisi abasemanikhaland abantu lokhe behlala ematendeni kuze kube lalamhlanje. Uhulumende wahamba wathembisa ukuthi uzabakhela izindlu kuze kube lalamhlanje abantu lokhe behlala ematendeni. Iminyaka sizimine abantu behlala ematendeni kungalalutho olwenziweyo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu esikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyathatha inyathela lokuthi laba bantu batholiswe izindlu basuke ematendeni, ngoba abanye sebeze bakhulisa abantwana besematendeni. Akusompilo emnandi ukuhlala ematendeni, yinto embona ngani imqoka kakhulu. Kanti njalo bese kuphindwa ukuthi busasenjalo kufunakala futhi ukuthi abantu labana baqhubeke besenziwa into ethiwa i-post-trauma healing. Ngoba abantu bemanikhalenji khona ngale kubonkangu eshimanimani lokhe bele trauma. Nxa ungakhuluma labo ngesikhathi ngigcina ukukhuluma laso ngabo, abanye bakhona bangabona izulu lithwala vele bayesaba, ngoba abakubonayo kukhulu akulamkhosi. So ngabantu abasadinga le emotional psychological support, psychosocial support ukuthi impilo zabo nje zibe right. Abanye vele bazadinga nje ukuthi basuswe khona ngale, lanxa nje abanye abantu bengakuthandi ukuthi basuke endaweni ethile bayihlaliswa kwezinye indawo, ngoba bathi impilo yabo bayijwayelele khonapho. Kodwa hey, kubuhlungu lokhuyana la manje nxa ubona lapho kwageleza khona amanzi alamadwala egiqika edisa izindlu abantu befela khonapho. Ingani lami nginje nxa ngucabanga lokho ngisakucabanga ama-memories akhona ebuhlungu ngendlela kwakutatshululwa ngayo izidumbu ngaphansi kwamatshe. Kusonto emnandi abantu abasadinga ukuthi baqhubeke besekelwa nguhulumende la lenhlanganiso esizimeleyo, lathi abamalungelo loluntu siqhubeke sibamela, simela amalungelo abo ukuze bathole uncedo.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda osebenze eManikaland ngesikhathi sika cyclone Idai, ephathisa abathinteka ngalesi sehlakalo, obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abakumsebenzi wokuthengisa izitaladeni bahlanganelo siba lukhulu wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Christopher Dube kunye lomphathintambo kahulumende obona ngezedevolution umnumzana Paul Nyoni, kukhulunyiswana ngodaba lokufumbathiswa kwamapholisa kamanisipala ngabanye abaphila ngokuzisebenza. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abahlaba amajekiseni amathathu okuvikela i-COVID-19 ukuthi bangazagqoka amamaski nxa bephandle kwezakhiwo, kodwa bagqoke nje kuphela nxa bephakathi kwezakhiwo kumbe besemoteni lamabhasi athwala abantu abanenge. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakaStudio 7 nje bonke ngezindawo ngezindawo abalandeli. Ngicela ukuphendula lo baba lo othi umnangagwa ungcono kulomgave. Akulazabo ungcono laphana samfana laphana kumnangagwa lapha. Umnangagwa nje lomgave nje into eziyi-1, into ezivulala elizwe leziya. Into ezivulala eZimbabwe yonke nje boyi-3 lochiwenka nje bonke mgave umnangagwa chiwenka. Kuyafana nje izinto ezivulala elizwe leziya. Khathesi liyalokhe likhala khona futhi yenkayi la mimbu yenkayi khona ngafula bo othoko okhuluma khona. Kanti si road lokhi fili road esuka kuBulawayo siyenkayi kopa lokhi fili umnanga kungene mina esikhundleni. Lokhe sehluleka nje ukuthi elungise umgwaqo nje kuphela. Revet kopa kule fili umgwaqo kuBulawayo yonke lena imgwaqo iyafa behluleka ukulungisa nje kuphela. Kopa umgwaqo nalo senkayi la uhamba ngawo ufile amabhasi ahamba nzima. Kodwa nothi umnanga kwa ungcono kulomgaba olwaza bungcono. Ungcono nje abukho nje kuphela. Lingalali nje kumele livuke livula amehlo nje libone ukuthi kwenzakalani kwenze politics.
Eh salibonani ku studio 7 otungamili labanye nje. Hayi simanga mina ngijabulani moya enkayi. Ya ngile simanga labantu bakithi ukuthi asiboni ngani. Kathesi sokuyiwa kuma campaign ngokuvotwa izani siqalisi lefuthi ukusebenzisa amakhuba ayo ekade walahlile umuntu angasebenzisa ikhuba elima uyalilahla alibeke nje rafu uzalikhumbula izulu seliqalisa ukuduma ngokuphelele ka September sekhona lidingi ikhuba lelayo lethali guduza libamba bani yikho kwenza izani uPF kuma overt sedingwa futhi ukuthi abancedise ukuze banqobe ngobethusela abantu yikho abakudingayo ukuthi ama vethi kakhohlwa yewathi bonke abantu abaningi ngase bekhona bekhunjulwa namhlanje ngendaba yokuthi sokuyiwa okhetheni abantwana beZimbabwe ngaba kubona lokho ngaba akwazi ukukhetha inkokheli abayifunayo ukuze ilizwe likhululeke lokho kuqulikithi la singahlala siziphofu sizahlala sisedubeni size siye kufa bamna senze ngiluphele kodwa ngaye ngiyuthi ngimncane bagijima nabo ngempi bagijima la kodwa isifani kade sanzange nithole lutho akulanti ngayidlayo lapha kuleli lizwe.
Studio 6, Studio 7, Studio 7 linjani? Hawu bakithi, sicela lisibalele lathi etimlayezi esiyifakayo bakithi. Lokhu esifaka, sifaka, sifakwa, ayibalwa, ayibalwa. Siyalokhu esiza umuntu wedwa ekhuluma bakithi, lingabe linjani? Siyacela phela lathi lilalele, livule etimlayezi, kumbe manxa ihamba zingayisizo, lisisendele ezinye, sisebenzise zona.
Yes, Studio 7, sona njani, sona njani, sona njani, ngoba bakithi. Kitai sapiri na wasazi wetu sapiri akuli ba kitai ai akuli aduto chen ba kiti city pambili ni triple C city pambili triple C ba kiti city pambili ngao ba kuli mpira ngoba amye kuzekulume ba kitu kuti kutwese alindi government tina zanga se abada ba acha sakono kuzenze lizi tinte si shota nga ama opportunities so kawa ngote triple C mayange ni pati lizwe izo kwa sabutis uongu mundo mochebe nebe ne opportunity nje asema zwene emazweni azasifike sisilindi government ukuthi senze lukuni safika sathola kunama opportunities wa wonke umuntu omutsha ufike uyazenzela whatever ufuna ukuzenzela yona sisemazweni sinjalo nje siyaziphilela si right asina problem so sidinga government enje yabo South Africa enje yabo Botswana enje ngamanye amazwe nje amazwe njalo into esidinga asidinga ukulinda ingqolo ebuya ku government cha sidinga ama opportunities ukuthi sibe le government kube nemali e country kube nayo yonke into nje ama resources esiwadinga isimpaka singaphili ukuthi kuthasiphilele ukuthi ukuthi lindu government ukuthi alethi ingqolo yalethe umumbo alethe ini asizophila sinye orapu siwumphakathi asizophila orapu sizakhamizwe be orapu be yine kuya government asazi thina sidinga ukuziphilela sibe nama opportunities funde sibe na yonke into nje sidinga e country yethu manage impilo sizimanage impilo e country yethu hayi komakhelwane cela indlulise audio leyo mdlulo okhulumayo
hey studio Studio 7 njani hayi namhlanje uthanda ukuphawula njengamabanda hayi wonke nje akhona eZimbabwe anazo umbusazwe ngizaqala kuzaphu izaphu ithi National Party kodwa ikhankasa eMatebrand kuphela iNational Party anti ikhankasa eZimbabwe yonke indawo sangasizwe twice emaswiki sangasizwe twice eHarare kodwa bathi bayiNational Party hayi izaphu idlala ngabantu bakithi izaphu idlala ngabantu bakithi ngibuye laphana ke kuZANPF iZANPF ukuthi uyawina kanti into engimangazayo ukuthi kuzani phe futhi yawina kodwa amadolobha amakhulu akhona lapha eZimbabwe wonke aphethwe opposition kanti ZANPF le yiwina ngapi kasekade ZANPF yiwina ngapi kanti amadolobha wonke aphethwe opposition ungangapi uzathula ko opposition kuphela iphetheyo kanti majority ZANPF le yiwina ngapi nesithe sicela ukuthi abantu abasebenza zokhetha bomekhitshe bonke kufaka abantu abatsha lapha ngoba abantu abasebenza kuzeki labana ngingqatha seZANPF labana abantu abakhitshe bonke kufaka abanye abantu abatsha zobona ZANPF iphuma embuzweni
sanibonani basakazi baka studio 7 konke labalaleli mina ngizafuna ukukhuza kakhulu leli banda lelabalibiza ni PF leli akelisiyeke bafuda akelisiyeke ni please thina njengathe plumtree siyalicela asifuni sesikhathele ngamaphepheni namba lengcwele sizihlahla zethu please lifaka amaphepheni lapha vote for zanu ayizanu asifuni thina vele plumtree kufanele ukuthi azila president asilifuni bafuda please siyacela lisiyeke phansi asilifoni sithi phambili nge triple C phambili zani PF siyacela nje mlingazihlupho ukhankase plan pressure
salibonani baba studio 7 ninjani hawu sikhona sikhona siyabonga sesizama ukuthi siyathumela imiyalezo eminyisi sithole ngasafunda kodwa haya silocala siyazibiza funda ngoba sibaningi ngiyaphinda njalo ngiyacela ngithi abantu masiyovota sihambeni siyovota ababhalisa abahambe bayovalisa abantu babhalise ngoba uma ungasavotanga khona lokho uma ubhalisile ngoba lokunjani ulesithu manje ungavotanga shuthi usunike ivoti lakho kulo hulumeni okhona kusasa sebe futhi sithi hayi uhulumeni usirobhile usirobhile kanti yithi thine singavotanga sihambeni nini siyovota sonke nini bona singavota sonke sizabonakala ukuthi kwenzakalani ngoba masingavotanga wonke amavoti ethu wonke lana akade kufanele ukuthi siwathathe sivote uma singawasebenzisanga athathwa nguhulumeni nalokho so please bandla sihambeni nini siyovota sonke nini khulume ngento esiyibonayo ukuthi senze njani abasirobhekile lapha lapha lalapha Nkosi mayibusise ngiqala ubuze lo Cholocho WhatsApp
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ophathelane lokwehlisa ukuguquka komkhathi imithelo lokwehlisa imbadalo yezempila kahle uhlelo lokulwisana lokuguquka komkhathi luzathola imali engamadola angamabhiliyoni angamakhulu afika phose amane 375 billion njalo abantu abedlula izigidi ezilijumi lantathu 13 million bazaphathiswa ukubhadalelwa kwezempila kahle Eqeda ukusayina lomthetho uBiden uchaze njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Umthetho lo awusayinile namhlanje sibona ukuthi uza kwenza ukuthi impilo ibelula even kwabanye abathola ama low incomes umholo ophansi ize kuza kwenza ukuthi impilo ibelula ngoba njengoba sisazi ukuthi eMelika kakhulu izinto ezikhanele le health kakhulu izinto lezi ziyadula kakhulu njalo lokuthi ayehlise nje indlela ama taxes abantu awehlisa iphansi kuza kwenza ukuthi labantu abasebenza basebenze besazi ukuthi akusafani ukuthi mhlawumbe uthi zile wathola $500 kodwa ekugcineni uthola ukuthi esikoleni sakho susala ne 250 kodwa ke enye yakho nesisale ku isithethe itax so kuza qhuquzela njalo ukuthi abantu babe lo mdlalo ukuthi basebenze udaba lo global warming ludaba abantu abaningi esiluthatha kancane kodwa ludaba oluhlonzi kakhulu ngoba nxa sikhangela isimo somkhathi kulamalanga ikakhulukazi nxa ongumuntu oyazi ongathi ulolwazi kancane noma olothando kakhulu ezintweni ze global warming ilapho zabona khona ukuthi i-global warming it's a threat kumhlaba wonke jikelele okuyinto edinga ukuthi ngabe mhlambe umhlaba wonke jikelele uyathatha ama measures aqondileyo afana lama measures ala athathwa yimelika ukuthi sigweme izinto ezifana lokuthi sicine sibona kusuba lama cyclone sicine sibona kusiba lezinto eziningi especially ama floods lokuthi ukuchisa kunqa ukuchisa kube lokuchisa okudluleleyo ukugcina ukuthola ama kusiba lemlilo evelayo kodwa ke nqa ukuthi i-global warming ingakontrolwa ngendlela kondileyo kuza kugwema izinto ezifana lezela lezi esizibonayo especially kakhulu as ama floods lani ngoba ama sea levels are rise ayaphezulu okwenza ukuthi egcineni sithola sibona ukuthi izulu liyana ngendlela esesimeni esiphezulu kakhulu okugcina kukhukhula indawo eziningi abantu begcine belahlekelwa zimpilo
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhi Bango Dube olandela izombusazo welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC Yabo
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa ekhomishini ebona ngezenkohlakalo awezak abopha ummeli weGogwe neMbuziya umnumzana Justice wajajena isitheswa icala lenkohlakalo. ibandla le MRP lithi lizaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikaMthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.